Ya, kubonakala kanjalo ngoba ukuretreat kwaRussia esikwenza uyatshengisa ukuthi iyakhulelwa. Njalo singakhala last week upresident weRussia umnumzana uPutin waphumisa inumber, kumbe ngithi inumber yaphumayo from Russia yakhomba ukuthi yatshengisa ukuthi kunamasotha esefika 1300 aweRussia ayise. So khulukhana amasotha anjalo azafa nge-3 weeks, iRussia ilizwe lisilazi silamandla lisilwa ne-Ukraine, ilizwe lisingathi liziphansi, futho ukuthi iRussia yikuluza khokhana okukhulu. Kona manje i-town lede sebengathi sebefuna ukuthi bayigombolozele, ngathi sebe-retreat-a ngamandla okutshengisa ukuthi sekulobunzima obukhulu kakhulu, ngoba sebelahlekelwe kakhulu ngoba lezi moto zabe zen ama-armored vehicles ama-machines abo lawana abonakala amane ngakhona achabalalile.
Kanti manje ngokubona kwakho kungakuhamba njani ukuthi ilizwe elinjengele Russia elilazakala ngokuthi ibutho lakhona liqeqetshile okuzinga eliphezulu kodwa nanku liyehlulwa yi-Ukraine, kungakwenzakala?
Ya, lokhana kungaba yikuthi iRussia ikhandele phansi iUkraine, ibona ngathi ilula ukuthi ngaqala nje impi namhla kusiyaphumila kusasa ilizwe sebelithethe. So bayebona ngale bezitele ukuthi hayi iwokhofu, kanti-ke ngoba impi lana beseyilamalanga isesenesikhathi besidibonayo ukuthi yabuya. So iUkraine beseyidlulisilele ngoba ibisazi ukuthi ilwa lelizwe elilamandla. So badluliselele iRussia yona esadina kwaba yikuthi hayi mhlawumbe sofika sithi iyakayanga sibuyele ekhaya, batholana sukuthi a-a ngale kunzima. Lazenye into esenzeke Ukraine ukuthi isuke yathatha abantu abaretireyo labantu ama-volunteers abamaningi kakhulu, so indawo yonke bevele sekune-armed vehicle indlela iRussia. So iRussia yona yahamba ilendlela yokuthi hayi sofika sidlule nje lapho esifika khona sithathe sokuthatha abantu-ke a-a abakuzange elangeni. Iyatshengisa ngoba into enjalo sibone ukuthi senzakale ku-America. I-America yaphuma isibaleka seyitshaywe ngama-Taliban ngale yacinisa i-equipment yabo ngale ama-Taliban lawo e-Afghanistan la. So into enjengaleyana amazwe amakhulu lawo alamandla anawo, yes, kodwa-ke manje sokuyiwa ekulweni sibili kuba nzima kakhulu.
Manje nxa wena ukhangele ubukhokheli bukamongameli Joe Biden wele Melika, bungabuqotho na okokuthi ngangomunye umkhokheli ubengayenelisa na ukumisa impilo e-Ukraine?
Ukhokheli wakhe bu-one side ngoba yena iplani yakade nayo uzama ukuthi ayenze iRussia ibe weak. So ukwenza wakhe iRussia ibe weak befuna ukuthi asebenzise i-NATO, i-NATO ibe nebhesi enkulu e-Ukraine. Then ma i-NATO senebhesi enkulu e-Ukraine, so kuzakwenza ukuthi laye sokulula ukuthi abe ngena laphana through NATO ngene kusuka ecathi esiza ku-NATO asebenzise angakusebenzisa ukuthi a-destroy iRussia. So khokana kuyatshengisa ukuthi i-America no-Biden kwabo hayi ikwenza kwabo ngoba kathe iUkraine sekunzimeni kuyatsha kuyafa abantu, indaba ye-NATO eyabakena khonokho. I-NATO yayingathi izobasekela ngokugcweleyo kodwa-ke basuke besaba ngoba bagcine bebona ukuthi i-NATO nangangenela laphana siyi-World War III ngoba ma i-NATO ingenela i-China iyongena ilokhu zende i-North Korea izongenela futhi. So ma i-China ma ingena i-North Korea ingena njalo ingena zisekele i-Russia. So kungaba ubonakala omkhulu lasuke abona i-America ingathi ayibonakali ukuthi ifuna ukulwa or ayifuna ukulwa, ngathi yesaba ngoba laphana kuyabonakala ukuthi i-Russia izaba losekelo olukhulu komanye ama-superpower. So i-America ngathi i-betray i-Ukraine njalo ubukhokheli babo abukho straight, kumele ukuthi bame ngeqiniso ukuthi ma kuyilokhu yilokhu, ma kungasikho lokhu kayisikolokho.
Bakhona abathi